Isahluko 23. Basuka lo Jesu bamqhuba bamusa kuPilato. Baqalisa ukumangalela besithi, "Sithola indoda le idukisa isizwe sethu. Isithi abantu bangabhadala imithelo kuKesari, futhi sithi yona inguKristu inkosi." UPilato wasembuza wathi, "Uyinkosi yamaJuda yini?" Yena waphendula wathi,
"Kunjengoba nje usitsho."
UPilato wathi kubaphristi abakhokhelayo lasebantwini, "Mina angiliboni icala lenzwe indoda le." Kodwa baphikelela besithi, "Imfundiso yakhe yenza kube lokuxokozela kulo lonke laseJudiya, kusukela eGalile kuze kufike lapha." UPilato uthe ukuzwa lokho, wabuza wathi, "Indoda le ingumGalile yini?" Wathi esezwile ukuthi uJesu wayevela endaweni eyayibuswa nguHerodi, wamdlulisela kuye. Ngalezo nsuku, uHerodi laye wayeseJerusalema. UHerodi wathaba ebona uJesu. Wase kulesikhathi eside efuna ukumbona ngoba wayesezwa okuningi ngaye, futhi wayefisa ukumbona esenza isimangaliso. Ngakho waqalisa ukumbuza imibuzo eminingi, kodwa yena akazange amphendule. Abapristi abakhokhelayo lababhali babelokhu besukuma bemangalela bezondile. UHerodi lamasotsha akhe bamchothoza, njalo wamgqokisa isembatho esibucwazicwazi emenza inhlekisa, wasembuyisela kuPilato. Lanxa uHerodi loPilato babezondana, ngalelo langa bahle baba ngabangani. UPilato wasebiza abapristi abakhokhelayo lababusi kanye labantu, wathi kubo, "Lilethe umuntu lo kimi, lisithi utshotshozela abantu ukuthi bahlamuke. Ngimthonisise phambi kwenu, kodwa ngimtholanga lecala ngalokho elimangalela ngakho." UHerodi laye katholanga lutho. Nanko phela umphendukisile kithi, "Umuntu lo kenza ngalutho olungenza abulawe, yikho ngizamjezisa bese ngimkhulula." Kodwa bonke abantu bamemeza bathi, "Mbulale, usikhululele uBarabha." UBarabha wayifakwe ejele ngoba yena labanye babevukela umbuso kulelo dolobho, njalo wayelecala lokubulala. UPilato waphinde wakhuluma lapho ngoba wayefuna ukukhulula uJesu. Baqalisa kumemeza besithi, "Kabethele esigodweni! Kabethele esigodweni!" Wakhuluma labo kwesithathu wathi, "Ngenxa yani? Kuyini okuba kwenzileyo? Mina ngisitholanga isizathu sokuthi abulawe, yikho ngizamjezisa bese ngimkhulula." Lapho-ke babamba inkani bamemeza kakhulu besithi abulawe, baze bagcina bemkhulela uPilato. Yikho wathi kwenzwe lokho ababekufuna. Wayikhulula indoda babesithi khululwe, leyo iphoselwe ejele ngenxa kuvukela umbuso lokubulala, kodwa wathi uJesu bamenza abakufunayo. Bathi sebeqhuba uJesu, babamba indoda ekhuleni okwakuthiwa nguSimoni, yayivela emaphandleni. Bayithwalisa isigodo sokuhlutshwa bathi ilandele uJesu. Wayilandelwa ngabantu abaningi kakhulu, kanye labesifazane ababehamba betshaya izifuba zabo bekhala, futhi bephakathi kosizi. UJesu watshibilika, wakhangela abesifazane laba, wathi,
"Madodakazi eJerusalema, lingangikhaleli. Zikhaleleni lina labantwabeni, ngoba ziyeza insuku lapho abantu abazakuthi, bayathokoza abesifazane abazinyumba, labangazalanga kanye lalabo abalamabele angamunyisanga. Bazaqalisa lokuthi ezintabeni, "Welani phezu kwethu," baphinde bathi emaqaqeni, "Sigubuzeleni." Nxa besenza izinto lezi sihlahla siluhlaza, okuzakwenzakalani nxa sesiswabile?
Babemqhuba elamanye amadoda amabili ayizigebenga, lawo esiyabulawa kanye laye. Bathi befika endaweni eyayibizwa ngokuthi yindawo yokhakhayi, bambethela esigodweni, ephahlwe izigebenga ezimbili, esinye sikwesokudla, esinye sikwesenxele. Kodwa uJesu wathi,
"Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo."
Baphinda benza inkatho ukuze babelane izembatho zakhe. Abantu bama babukela, kodwa ababusi babekhuluma kokweyisa besithi, "Angithi abanye wabasindisa, laye kazisindise phela nxa kuyikuthi unguKristu kaNkulunkulu lo okhethiweyo." Amasotsha lawo amenza inhlekisa, asondela kuye amnika iwayini limunyu esithi, "Zisindise nxa uyinkosi yamaJuda." Ngaphezu kwakhe kwakubhalwe amabala athi, "Le yinkosi yamaJuda." Esinye isigebenge saseceleni kwakhe samthethisa sathi, "Ayisuwe yini uKristu? Zisindise phela, usisindise lathi." Sasesikhuzwa ngesinye sathi, "Kanti awumesabi ngitsho uNkulunkulu? Awuboni yini ukuthi sonke sithwele isigwebo esifana nayo? Kodwa thina sisifanele ngoba sithola umvuzo wezinto esazenzayo. Indoda le yonaka yonanga lutho. Isigebenga leso saphinda sathi, Jesu, ungikhumbule nxa ufika embusweni wakho. Wasesithi kuso,
ngikutshela iqiniso lamuhla, ngithi uza kuba lami eparadayisi.
Lanxa kungaba lihora lesithupha, kwaba mnyama yonke indawo kwaze kwaba lihora lesinayi, ngoba ilanga lalingasakhanyisi. Kusenjalo, ikhetheni lendawo engcwele ladabuka, lehlukana phakathi. UJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi,
Baba, impilo yami ngibeka ezandleni zakho.
Esetsho njalo, waphela. Umkhokheli webutho wathi ebona okwakwenzakele, wakhazimulisa uNkulunkulu wathi, indoda le ibilungile sibili. Abantu bonke ababebuya ukuzobona okwakusenzakala, bathi sebebone konke lokho, babuyile emakhaya betshaya izifuba zabo, belila. Bonke ababemazi, babemele khatshana. Abesifazane babesukela eGalile, labo babekhona, futhi bazibona izinto lezi. Kwakulendoda okwakuthiwa nguJosefa, yayililunga lomthethwandaba omkhulu wamaJuda, yayilomusa futhi ilungile. Indoda le ayizange ilivotele icebo labo kanye lalokho ababekwenza. Yayidabuka e-Arimathiya, idolobho leJudiya, njalo yayilindele umbuso kaNkulunkulu. Yahamba kuPilato, yafika yacela isidumbu sikaJesu. Yasisethula, yasigoqela ngelineni elilohlonzi, yasibeka ethuneni laligujwe edwaleni. Kwakungakazi kubeka isidumbu ethuneni lelo. Manje kwakulilanga lokulungiselela, futhi iSabatha laselizaqalisa. Kodwa besifazane babesukela uJesu eGalile, balandela bafika balibona ithuna, babona lokuthi isidumbu sakhe sasibe kwenjani. Basebebuyela, bayalungisa amakha lamafutha anukelelayo. Kodwa baphumula ngeSabatha, njengoba nje umlayo wawusitsho.